esigabeni sakithi ayikanjeni siyayizwa nje amafungo ukuthi ikhona kodwa ezandleni zethu ngapha ayikafiki
ngake baba bebe kulokho kungakaziwa izakhamizi kambe vele kwenzakalani la
oqala wathiwa wathi yithi umqondo wokuthi kube lento okuthiwa yi-community share ownership trust nxa uyikhangele ngibona kuyinto enhle kuyinto engasiza izigaba ukuthi zikwanise ukuzithuthukisa ngibona ngathi udaba lolu lwe-community ownership trust luhambelana ngalokhu esicine sikhuluma ngakho ukuthi hhayi kathi izigaba ngezigaba kazikwanise ukuzithuthukisa ngalawo ma-resources atholakala esigabeni sawo ungakhangela indlela i-community share ownership trust esiyenze ngayo yikho lapho esibe nkinga khona ukuthi ungananzelela uhulumende wezimbabwe uyabuya lento enhle kodwa engajonganga ukuthi incede uzulu wonke uyabe jonge ukuthi labo abasezikhundleni abalutshwane bebe yibo abasibhenefithayo from into yakhona ukhangele udaba olunjenge-land reform into esile-ebhe sile nkinga ngayo njengabontanga njengama-zimbabwean general ikuthi yinto enhle kodwa engayenziwanga kuhle ukusukhangele even indaba le-indigenization yinto enhle kodwa indlela eyenziwa ngayo ayisiiisho ukuthi ngabe yenziwa ngayo ukuze iphathise uzulu wonke
uyamuzwa-ke lapha-ke Mancube kambe ungathini ngakhona kuvele uhlelo lwe-indigenization lwangkhona lolu
uhlelo lwakhona lolu ungani aliwuhambi into zakhona njwana kathesi sinjenje awuhlelo lolo kuthiwa lukhona kodwa siyaluzwa kodwa kalukafiki ebantwini ukuthi kade kuhamba njani lubritsha ngaphi sila bantwana khonapha amayouthi ayahawula anti imali le layo ingabasiza ukuthi bangene ehlelweni lonolo bakwanise ukuziphilisa ngoba kathesi kulobunzima obukhulu ebantwaneni lathi thina abantu khonapha le zinto eziningi ezonakele ezinjengezikolo ngani zonakele thina sisese njalo sile-irrigation imatsholomoja yayakhiwa ngo-1969 ifense khonapho mfitshane lokhu yiyo yena yona isibolile so imali leyo nxa ingaphuma thina sibone ngani lathi kungasithabisa kakhulu kungasiphathisa ngoba izifuyo zikwenzayo ikakhulu imbuzi kade sikhuluma silimile ingqolweyi khonapha ingqolweyi sidliwe yonke izifuyo imbuzi ziyecela ebusuku inkomo ziyecela abanye seyiningi yethu sesiphume singalalutho singavunanga lutho sileshuwa lokuthi thina ngapha esigabeni lapho esikhona izinduna zethu labombisa beda bo-council bethu sibona ingani bengasiphathisa nxa kuyukuthi ingafikela kumbe ezandleni zabo leyo mali
baba bhebhe okwenza ukuthi imali leyi ingaphumi vele kuyini
ungananzelela umvuzi ukuthi kade ngobani abafakwayo kuma-community seyona sitrust lawa lokuthi bona balesabelo esinganani esigabeni leso abafake kiso uyakhangela ukuthi bathi i-community seyona sitrust izakhela yinduna yaleyo ndawo kube sokusiba lo-CEO oyisiqhatshwa se-local authority kube sokusiba labo-headmaster labanye abantu abaningi ngaphandle kwenduna iningi labantu abatholakala ku-share ownership trust ngabantu abaqhatshiweyo so ngabantu njalo abafakwa ngenxa yokuthi kukhangela ukuthi kati bona ba-loyal to ubani ubani othi nxa ingakhuluma bamzwisise yikho phela gid singasisizwa kusithiwa hhayi uthombo lokasikwere le-national indigenization ne-economic board bayalwa ukuthi be-control abayi-community ownership trust yasimangali ngoba siyazi ukuthi imali leyo ayenzelwanga i-community iyenzele bona labo baphezulu abazahlala bebenefita nxa sithi ayikafiki uma-communities ukhona phezulu eyibambileyo kanti nxa inge-community labo abathathu balwelane ukuthi beyicontrole yena ivele ingeyabantu
ye kuyazakala kakhulu-ke kodwa isikhathi sethu hhayi sesidliwa kumangoye nkosikazi Ncube ubone ngazani vele kuzaphetha ngani okwemali leyi
engingakutsho nje ukuthi sicela ukuthi phela kube lo mthetho ngemali yena leyo ukuze ifike kuhle phela ebantwini nxa kungala mthetho sibona ingani kungahlupha ngoba kade sisabe lokho esizeka kwezinye izidaba ungaba lo mthetho oqinileyo sibona ingani into yakhona ingahamba kuhle
engingakutho ngikucina nikuthi ukuze imali leyi ibhenefithe wonke umuntu kumele kutshintshwe vele indlela eyenziwa ngayo kukhangela ukuthi ngobani abanikazi bendawo njalo ngobani abangagcina kuhle indawo ukuze ukuthi imali leyi ifike ebantwini okokuqala lokho okwesibili kumele labo asebeyitholile beye babuze ukuthi bayise ngaphi ingaphi njengoba ingekho ebantwini esikuthi i-accountability ngesikhiwa but okwesithathu i-indigenization and economic empowerment act ayila esikuthi ngesikhiwa yi-strong corporate governance kunikwa abantu abalutshwane njalo abazi ukuthi bazana nabo zibani kuhulumende hathi abantu abakwanti ukuthi besebenzele izigaba benceda abantu.